mana njengani kusesekhatshana kodwa nxa singabantu sivila ufuna ukuthi imizwe lithuthuke nge-discovery leyo kumele siqalise ukuhlela inhlelo zethu njengabantu abaza kwansi ukuthi babe le mali eningi. Ngiyabe ngilethemba lokuthi uhulumende uzaba lohlelo elokuthi achasise labantu ukuthi i-discovery le izahamba njani, njalo nxa kuyukuthi izimali sezivuya zizahanjiswa kanjani. Sike saba lama diamonds wothiyazwa kodwa salahlekelwa yi-$15 billion ngoba besingahlelanga lutho, besingela plan ukuthi izimali zangkhona zizasebenza kanjani. So salahlekelwa izimali eziningi kodwa ama diamonds sewahamba. So ngilethemba lokuthi nxa kuyukuthi liqiniso ukuthi sesithola i-oil so kumele sifunde emazweni anjengeGhana abanelihlelo engibona njengani zinhle ukwedlula amanye amazwe njengeNigeria ukuthi abantu bayagcina bebulalana bebulalelana i-oil yankhona.
Uhulumende uthi usebenzelana lamanye amankampani kulolu hlelo. Kambe ukuthi eZimbabwe lapha ingathola okuningi njengoba sebeza kwabelana inzuzo.
IZimbabwe ingathola okuningi kodwa njengoba iZimbabwe iyo engela mali kumele babe lobuqotho sibili kuma negotiations lapha, ngoba uzabona ukuthi amakampani lawa engabuya esithi thina njengoba singabantu abafaka imali sesifuna a larger part of the of ama proceeds. So iZimbabwe kumele ibe labantu abakwansi ukuthi banegotiate i-deal elizancedi ilizwe. Ungakhangela e-Norway amankampani afuna ukugebha i-oil e-Norway, i-Norway i-retaina i-about 86% of ama-proceeds. IZimbabwe ngeke yafika ku-86% kodwa umele ibe lama-negotiations izuze ingxenye maybe 40 or 45% yama-proceeds akhona.